Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 17 Mfufu 2017 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje.
Futhi lapha sesithole nzima, lapha sesithole nzima, angazi ukuthi eZimbabwe bayafuna ukuthi sihlale njani. Ngoba amapolisa lawa ekhanzulu lawana ahle ebuya lapha ekuseni sabanika imali, bethatha imali besithi bayasiyekile ukuthi siyenze umsebenzi. Hatsho, siyazisebenzela, siyazisebenzela, naphi izetherapisi ebuya la, isigijimisa esichotshanisa.
Ukubothwa kanye lokuhlukunyezwa kwabaphila ngokuthengisa ezitaladeni zasemzikini yedolobho leHarare kuqhubekela phambili.
Ikwazi ukuthiwa leli qembu libuthayo lidliwe kumbe kuthiwe linotyiwe ekhethweni. Iyalendlela zokuthi liqhubeke libusa. Soke kangisakuboni kulo nyezi ukuthi selokhu siqhubeka semincintiswaneni esaziyo ukuthi oza kuwina ubani.
Lanxa abenhlanganiso ezizimeleyo labamabandla ezombusazwe bekhuthaza uZulu ukuthi abhalisele ukuvota ngobuningi kukhetho luka-2018, bakhona abathi kabasoze bazihluphe ngokwenza lokhu. UMongameli Robert Mugabe usukume eHarare izolo elibhekise kwele Uruguay ukuyangena umhlangano wenkokheli zamazwe omhlaba ophathelane lezempilakahle wokuhlaziya ngemikhuhlane engathelelwanayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukubothwa kanye lokuhlukunyezwa kwabaphila ngokuthengisa izitaladeni zasenzikini yedolobho leHarare kuqhubekela phambili. Kuthi lalabo abathengisela endaweni ezibikwa zisemthethweni labo bakhala ngokuhlangana lenkinga ezokungatholi abazothenga. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bekungesi kamangwele ekugundwane njalo namuhla lapho amapholisa akade ekhaphane lakamasipala abedolobho leHarare ezitaladeni bethwele imvubu kanye lentuthu ehitshayo begejimisa labo abaphila ngokuthengisa. Intatheli ndaba zeStudio 7 zizibonele ngawazo amapholisa ebopha kanye lokutshaya abathengisa impahla zokugqoka ezimoteni zabo kuzitalade eziseduzane lendawo eyazakala kakhulu enzikini yedolobho leli eyaziwa ngokuthiwa yiZimex Mall. Umnumzana Timothy Msimanga ngomunye wabaphila ngokuthengisa impahla yokucecisa emoteni. Yena ke uchasise ngalokho ahlangane lakho.
Futhi lapha sesithole nzima, lapha sesithole nzima, angazi ukuthi eZimbabwe bayafuna ukuthi sihlale njani. Ngoba amapholisa lawa ekhanzulu lawana ahle ebuya lapha ekuseni sabanika imali, bethatha imali besithi bayasiyekile ukuthi siyenze umsebenzi. Hatsho, siyazisebenzela, siyazisebenzela, naphi izetherapisi ebuya la, isigijimisa esichotshanisa. Angazi asazi ukuthi siyenze njani. Senze njani sibile, mina ngisakwazi sengikhathele. Ngoba imali sebesibhadalile futhi laphana ukuthi istand yami ngiyabekelayo ngibhadalile. Banamba sesichotsha sebesigijimisa, sebesitshaya futhi.
Umnumzana Benson Takawira yena ophila ngokuthengisa okusemthethweni impahla ezifana lezigqizo, amawashi kanye lempahla esebenzisa ezamagesi layo, uchilo ahlangane lakho.
Andoda ukhanya kulobu nzima lapha. Mina ngizokuthengisa impahla ezima esimo lapha. Ngithe ngithi ngiyaphakisha impahla zami ebhuthini lemota. Apho ngibona amapolisa sefikile. Ngisho ukuthi ngithe ngingabona amapolisa sefikile. Ngibunguzwe inkwelo. Abantu betshaya inkwelo, omunye gijima, omunye wazophosa wagxotshwa emota, sofika amapolisa. Ngathi ngiyathi ngabona sengigonjolozelwa ngamapolisa. Apho safika e-7, abandobha banjikela emoteni yabo. Ngizokweqa emoteni zifike erobotini. Ngizokubaleka, ngangena phakathi kwabantu. Ngangena e-Joyner City lapha. Okomoto enzokwenza ukulandela lomunye wami enjengisa laye. Ngikhuluma nje umhlane wami ubuhlungu, abamfaka imvubo, ubuhlungu umfowethu.
Omunye umama osebenzela eHarare unkosikazi Sazini Sizina uthi ukuxotshaniswa akwenziwe ngamapholisa kuyamethuza ngoba yena ebhalise ngokusemthethweni.
ngiphathanga kuhle ngoba ngangithembele ekuthengiseni kunokho engangikwenza. I-school fees abantwana bami yikho lapho engangisatha khona, imali yami ye-rent, imali yokudla yikho lapho engangithembele khona. Njalo njengomuntu oyele license, engangithenga i-license, ngibone sifile kungalungelanga ukuthi ngixotshwe emsebenzini lowo engiwuthembileyo.
Umnumzana Mfundo Mlilo ngumqondisi wenhlanganiso yezakamizi zaseHarare e-Combined Harare Residents Association ehlaziya njalo ngezombusazwe. Yena uthe njengenhlanganiso kabavumelani lokuhlunyezwa kwalabo abaziphandelayo.
Njengenhlanganiso emele uZulu siyaphikisana lomasipala lohulumende abafuna ukukhipha ngathi abathengisayo ngokubahlukumeza ngokubathathela izinto zabo abazisebenzisayo emsebenzini wabo. Lokhu siphikisana lakho ngoba thina njengenhlanganiso sibona ngathiwa ngakukho semthethweni. Umasipala lohulumende badinga ukuthi ilizwe kumbe ngathi idolobho likhangeleke kuhle, bengakhangelanga esingathi yi-livelihood kumbe ukuphila kuhle kwabantu.
Ukubotshwa kwabaphila ngokuthengisa ezitaladeni kulandela iziqondiso zikamongameli Robert Mugabe. Yena othe labo abathengisa edolobheni leHarare baphazamisa uZulu ohamba ezitaladeni. Amabandla aphikisayo wona athi alethemba lokuthi lokhu okwenzakalayo kuzakwenza ukuthi abantu beqakathekise ukuvota ngomnyaka ozayo ukususa umbuso obahlukumezayo. Ngimele iStudio 7 seHarare, nguGibson Bebe.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lakuqala eliqala emhla ka 10 kusiya kumhla ka 25 Mfufu. Kulama centers alandelayo: Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova. Harare Metropolitan, Chitungwiza, St Mary's Bengeza East and West, Chitungwiza North, Airport, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikalani, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingu, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Emathebeleland North, Lupane, East and West, Ebhinga, North and South, Emathebeleland South, Emzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza, North and South, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumuni, Gokwe South, Gokwe Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu kuwebsite yethu ethi www.voaindebele.com.
Lanxa abenhlanganiso ezizimeleyo labamabandla ezombusazwe bekhuthaza uZulu ukuthi abhalise amagama kuluhlu lwabavoti ngobunengi kukhetho luka-2018, bakhona abathi kabasoze bazihluphe ngoba sesiside isikhathi belokhu bevota kodwa kungela nguquko. Omunye wabo okhulume loNtungameli Nkomo weStudio 7 ngumnumzana Ndlangamandla Khumalo.
Kodwa singaboni ushintsho lwakhona, siqhubeka lokhu esihamba sisiyafihla kungaze kuthiwe leli qembu libuthayo lidliwe kumbe kuthiwe linothiwe ekhethweni le ndlela zokuthi liqhubeka libusa. So-ke kangisakuboni kulonyonaukuthi kuthiwe lokhu esiqhubeka semincintiswaneni esaziyo ukuthi ozakuwina wabani.
Kodwa njengomuntu osakhulayo Khumalo, ungathi into elokuhlakanipha na phakathi ukuthi ungaphatheki kunhlelo ezingahlela elakusasa lakho?
Kuvele kuleli lizwe akuphela kuhlakanipha, akuphela kuthula, ngoba izwi leli abantu abafunde kakhulu. Kodwa nje siqhubeka sihlupheka So ngazi ukuthi wena uhlakaniphile olelimojongo beforma ibandla lakakhulela abalifumayo kwakungabafana abasifundela kuthi ababehlakanile ukuthi by forming this party they were going to win election kodwa-ke kwehlukule khona lokho thina lapha ezimbabwe engane siphila kuma-18th eseyithunzamele emumva ngoba indlela esiphila ngayo ayisafune kuhlakanipha kwalezinsuku.
Bakhona yini obaziyo abacabanga njengawe Khumalo?
Abaningi kakhulu. Uzathola ukuthi inani labantu abazarejista lizaba lincane kakhulu kule nketho zonke ezahlukileyo emuva ngesizathu sonise ngesikhilo sokuthi abantu sebediniwe ukuthi bebelokhe bevota kodwa khona kuzaphuma impumela efana nayo.
Alo ke ngumnumzana Ndlangamandla Khumalo ohlala koBulawayo ongomunye wabathi kabasoze bavote kukhetho oluzayo ekhuluma le Studio 7 ekhona le koBulawayo.
Kuhlelo lwezi connection namuhla sixoxa ngohlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho luka 2018. Bakhona na abangafuni ukuvota kulolu khetho? Nxa bekhona, yiziphi izizathu? Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele ukuze lingene kuhlelo. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama lilami uNtungamile Nkomo.
Umongameli Robert Mugabe usuke eHarare izolo elibhekise kwele Uruguay ukuyangena umhlangano wenkokheli zamazwe omhlaba ophathelane lezempilakahle oqoqwe inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization, iWHO. Lo mhlangano ojonge ukuhlaziya lokuphana amacebo owe kuyehlisa inani lababulawa imikhuhlane engathelelanwayo enjengowetshukela wenhliziyo owemvukuzane leminye. Inkokheli le ikhangelelwe njalo ukuphana amacebo langendlela zokuthi amazwe la angalandela njani iziqondiso zokuvimba limikhuhlane lapho kusiyafika umnyaka ka-2025. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zikahulumende wakwele Somalia zibika ukuba sezimise uhlelo lokudinga izidumbu laba ngaba besinde engozini yokudubuka kwebhomba esigodlweni salelo lizwe iMogadishu. Abantu phose abangamakhulu amathathu, i-281 bafile kuleso sehlakalo, balimala phose amakhulu amane. Inkulungwane lenkulungwane zabantu besiRohingya babikwa becapha umngcele wele Myanmar besiya kwele Bangladesh bebalekela impi yomdeni esiqhamuke kulelo lizwe. Uhlangothi olubona ngeziphephele enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba olwe UNHCR lubika ukuba kulabantu abaphakathi kwenkulungwane ezilitshumi lezilitshumi lanhlanu, i-10,000 kumbe le-15,000 abasemngceleni weBangladesh ababaleke ngemva kokutshiselwa imizi yabo. Impahla emqoka empilweni kaZulu efana lamafutha okupheka lesepha lokhu kusilela elizweni kulandela ukuthengwa kwayo ngobuningi okwenziwe nguZulu ekupheleni kwenyanga edluleyo. Amadolobho amancane lasemaphandleni yiwo abikwa elodubo olukhulu. Abanye abakhulumele Studio 7 bathi lukhanya selusabalala loludubo okokuthi lulakho ukufinyelela lasemadolobheni amakhulu. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Edwin Dlovu oyisiphathamandla njalo sebandla le-PDP uthi loludubo lungabe solwenza.
Thank you.
uxolo balaleli, imtina yetu ingani ayihambi kahle, kodwa ke sizaba silokho sizama ukuthi siliqhubele inhlelo zethu zensuku zonke. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Impahla emqoka empilweni kaZulu efana lamafutha okupheka lesepha, lokhu kusilela elizweni kulandela ukuthengwa kwayo ngobunengi okwenziwe nguZulu ekupheleni kwenyanga edluleyo. Amadolobho amancane lasemaphandleni yiwo abikwa elodubo olukhulu. Abanye abakhulumele Studio 7 bathi lukhanya selusabalala loludubo okokuthi lulakho kufinyelela lasemadolobheni amakhulu. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Edwin Dlovu oyisiphathamandla njalo sebandla le-PDP uthi loludubo lungabe solwengezelelwa yikusilela kwemali emabhanga.
Ye, ngikubonile ngamehlo kanye kuzwanga. Udubo ke lwalokho esingathi ngama-basic commodities ngesilungu luqhubeka lusiya phambili, ikakhulu ke ezindaweni eziphandle kwemadolobho elikhulu lakoBulawayo. Ungahamba ePlumtree kuyashota, kuzokushota le-Coca-Cola kayitholakali, kubangelwa inala i-price distortion ekhona. Kuthi koBulawayo nalapho kungashoti khona uzathola ukuthi ama-prizes atshiyana. Kule-price ye-RPGS esingathi thina ku-transfer, bese siba le-price ye-bond, bese siba le-price ye-US dollar. So ama-prizes ke asetshiyene ehlukile sibili mathathu, okusenza ukuthi-ke kube nzima ukuthi abantu baphile njani, ikakhulu thina esingisizimota. Ungahamba-ke lapho abathengisa khona amaphasi ezimota, ama-prizes ayehlukene kakhulu sibili. Yikho-ke udubo-ke lwemali aluzange lube lula, zange ke lwehle, lokho lukhona ukuthi i-price distortion, i-bond notyaka wena lengasebenzi abadinga imali yayemukeleka endaweni ezinene. Bese futhi ofuna ukuthenga ngaphandle kwelizwe, okokuqala nxa imali yakhe isebhukwini sekhadini yebhenki, kumele aqale ayeyitshintsha athengise, ayithenge ingama-bond. Angayithenga ingama-bond aphinde futhi ayethenga i-US dollar. Ekugcineni ke imali le yabe siluze ivalu ke singathi nge-50%. So into enzima ke udube esihlangana lalo eZimbabwe kulezi nsuku.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabahluza amafutha okupheka e-Oil Producers Association umnumzana Busisa Moyo uthi udubo lokusilela kwamafutha okupheka solunganeno, njalo bakhangelele ukuluqeda kunsukwana ezilandelayo.
Udubo siphezu kwalo, siyalusebenza ukuthi sicubungule siqede ukuthi iZimbabwe athole amafutha emalahla. Sisebenza lapha le Reserve Bank, le Ministry of Industry, ukuthi sikulungise amafutha abekhona. Ya, imali yamanye amazwe le FST foreign currency ibihlupha, kodwa abe Reserve Bank sebe sihambise phambili ukuthi sithole uncedo ngokuphangi singami ngemva kwabanye labo abamelele ukuthola lezi mali.
Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga kwamanye amazwe bethengisa elizweni umnumzana Dennis Juru uthi sokulabaningi abathenga impahla kwele South Africa bethumela izihlobo labangane eZimbabwe. Kodwa umphathintambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi impahla ethengwa phandle kwelizwe ibingasandanga elizweni ngenxa yomthetho owenqabela impahla yakwamanye amazwe ukuthi ingene elizweni.
Hayi, bese kungasekho lokho, saba le-SI-64 ebiyiyona i-instrument ebisithi lokho esikwanelisa ukuthi sizenzele khona ezweni singakuthengi ngaphandle. Bese kuncedile kakhulu amakhampani amaningi abe-manufacture i-cooking oil, amasepa, lezigqoko, lezinto ezinjalo. Bese kubancedile kakhulu ngoba bekungasela bantu abavunyelwa uku-importa izinto zonke lezo ezazi ku-SI-64. Ngaleyo ndlela i-manufacturing sector yethu ibisithuthuka kakhulu. Okutsho ukuthi sithemba ukuthi kuzahlala kunjalo ukwenzela ukuthi umkhonomo wethu uvuke.
Ekupheleni kwenyanga edluleyo, okunye obese kusilela ngamafutha ezimoda, kodwa okwakathesi abikwa esetholakala lula lanxa osekuhlupha intengo ehlukaniswa ngokuthi umuntu uthenga ngayiphi indlela. Njengesibonelo, nxa uthenga ngemali yakwelemelika intengo inganeno, kodwa nxa uthenga ngokuswayipha ikhadi lebhanga intengo yakhona ithe xaxa. Kube isimanga esikhulu kuZulu wakobulawayo ukubona inkalakatha yesikepe esilungiswe eHarare inkampani yeGDI Boat Manufacturers. Isikepe lesi besikuhambo lokuya eKasane emngceleni weNamibia, Botswana leZimbabwe, lapho esizasebenzela khona sivela eHarare. Ubathabile Masuku siphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umsebenzi uke wamampo kobulawayo lapho kubonakala isimanga senkalakatha yesikepe sidonsa ngenqola yemota sisedlula edolobheni leli siqonde emngceleni weNamibia, Botswana leZimbabwe, eKasane lapho esiyasebenzela khona. Ekhuluma leStudio 7, umalungisa isikepe lesi umnumzana Forbes Wadira uthe sibathethe inyanga ezilithumi ukuqeda ukusakha.
Isikepe lesi sithethe inyanga ezilithumi ukwenziwa. Isikepe lesi si 110 tons. Njalo sisuke laso eHarare ngesonto edlulwe lapho esenziwe khona. Sahamba via Masvingo, sibalekela imigwaqo yaseGweru egcwele ama roundabouts. Kathesi sendleleni sivula kobulawayo sisiya eKasane lapho esiza besisebenza khona emfuleni omkhulu uZambezi.
Omunye wabakade bebukele lesi simanga ngunumzana Maxo Sibanda, othe lokhu kuyajabulisa kakhulu ngoba kuveza sobala ukuthi ilizwe lingalunga.
Yadaba kakhulu kubona isikepe esinje sokuthi lali ilizwe leli noma lingalamali liyakwanisa ukulungisa izinto ezinhle kangaka.
Uriki Moyo, omunye layo obebabaza isikepe lesi, ugcizelele ukuthi lokhu kuveza ukuthi ilizwe liselabo ubungcishi bokuthi libuyele esimeni salo sokuba lamakampani alungisa izinto ezilohlonzi ezingaqinisa umnotho welizwe.
Singaka siyamangalisa ukuthi sibone sifika khonapha kobulawayo. Kulesinye sake sasibona kudala kodwa sasingafiki kulesi. Lesi hayi ngibona nthiwa sidlulile sibili. Yinto enhle ukuthi sibone into enje imisebenzi yakhona apha eZimbabwe. Ngiyathemba nje ukuthi labaye abantu abakhangeliyo babebona bebabaza sibili ukuthi hathi laseZimbabwe kunezinto ezinhle eziphumayo. Ngoba isikepe sonesi ngabe nje kule madamu kobulawayo ngabe sithi sihlale sibili athi singahambe siye sigada. Ngoba hayi sihle sibili kuyababazeka kuyamangalisa sibili njalo into ethokozisayo.
Isikepe lesi ngobukhulu baso nxa sihamba emgwaqweni siyabe sivimbe indlela zonke okuyikho okwenze ukuba sisebenzise umgwaqo weMasvingo ngoba singenelisi ukuhamba kuma roundabout asendleleni yeGweru. Amakampani amaningi aweZimbabwe awasasebenzi kuhle ngenxa yokuswelekala kwemali elizweni. Iningi lamakampani ayesebenzela kobulawayo seyavala okwenza uZulu waleli dolobho aswele imisebenzi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weLemelika.
Ilizwe leMelika selesule izijeso zenotho lokuthengiselana okwasuku leminyaka engamajumi amabili zafakelwa ilizwe leSudan. IMelika ithi yenze lokhu ngenxa yokuthi ilizwe leSudan selenelise ukwenza okunye okumele likuguqule ukuze kwesulwe izijeso lezi. Okuguqukileyo kugoqela ukumisa impi eDarfur, South Kordofan leBlue Nile ukwenza ukuthi abancedisa abantu bangene kahle elizweni leSudan, ukungalwisani labantu beSouth Sudan, ukusebenzelana leMelika ekulwisaneni lamalwecatsha kanye lokulwisana loJoseph Kony lamalwecatsha akhe awe-Lord's Resistance Army. UHeather Nauert, isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana labanye amazwe olwe-State Department, uthi ilizwe leSudan litshengisa ukuthi lifuna ukusebenza lelizwe leMelika ngendlela ezijiyeneyo. Kodwa-ke kuningi okumele kwenziwe ukwenzela ukuthi amazwe la adlelane okuphakeme. Ubudlelwano okumele bukhuthazwe bugoqela ukuncedisa inhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi zingene endaweni ezijiyeneyo ukuthi ilizwe leSudan lingephuli ilungelo loluntu njalo lihloniphe inkolo zabantu lokuthi ilizwe leli liyekele ukudlelana leNorth Korea. Uhulumende weSudan usevezele ilizwe leMelika ukuthi useza kuma ukuthenga izikhali eNorth Korea. Esinye isiphathamandla sikahulumende weMelika sithi bazahlolisisa konke lokhu njalo bekulandele ngemfanelo. Imelika ithi lokhu isekela isinqumo senhlanganiso yamazwe wonke omhlaba e-United Nations esokuthi umongameli Omar al-Bashir ayemiswa emthethwendaba we-ICC kulandela ukubulawa kwabantu abaningi eDarfur lezinye indawo libutho leSudan. Elemelika lithi bonke abalamacala okubulala abantu eDarfur lendaweni ezinye ezijiyeneyo kumele bajeziswe.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lakuqala eliqala emhla ka 10 kusiya kumhla ka 25 mfufu. Kula ma centers alandelayo. Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova, Harare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Airport, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikawan, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruwe North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingu, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Emathebeleland North, Lupane, East and West, Ebinga, North and South, Emathebeleland South, Emzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza, North and South, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumuyi, Gokwe South, Gokwe Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu kuwebsite yethu ethi www.voaindebele.com.
Asambeni siyovota, sibhalise, sivote. Siyalugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Lanxa benhlanganiso ezizimeleyo lamabandla ezombusazwe bekhuthaza uZulu ukuthi abhalise amagama ukuya ukuvota ngobuningi kukhetho luka-2018, bakhona abathi kabasoze bazihluphe ngokwenza lokhu. Abe-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube bathi okwenza uhlelo lokubhalisa abantu longahambi kahle elizweni kungasebenzelani kuhle kwehofisi kamsitheli lekomishini yokhetho e-ZEC. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.